Bengingathi angazi lokho okukhuluma lokhu kusa. Bengihlezi ngemuva lapho lomfowethu igani. Njalo ngezwa umfowethu Levi wayekhuluma olunye ulutho futhi ekhangele kimi futhi ngathi kumfowethu igani. Yangibiza yini? Futhi wathi uyakubiza. Futhi-ke ngilapha phezulu ukuzokhuluma okuthile lokhu kusa. Bengicabanga lapho ngifeni lapho aba idonsa ilizwi kukhangeleka nje kuliqeda lapho ukhuluma kukhangeleka ukuthi ifeni ithatha ilizwi khona kanye. Bengisizwa ubufakazi lapho ngiphakathi lapho ukukhulekela umfazi efonini futhi lowo othole umbiko ukhohliwe ukufaka idolobho lendawo lapho okokuchayela khona ifoni uvela kumkadokotela Morrison. Futhi ngizalitshela nje lokho engikwenzileyo okwemikhuleko yenu yonke leyami. Ngibeke izandla efonini futhi ngakhombela inombolo loba yayingaphi futhi ngacela umoya ongcwele ukuya kumfazi. Ngakho ngicabanga ukuthi uza kuzwa lokho nje ngokufanayo njengalokho azakuba nxa singabona futhi ngiyabeka phansi nje futhi kungaba yiyo indlela inkosi ebikufuna ngayo ubona. Kungenzeka ukuthi kube ngcono ngaleyo ndlela. Futhi-ke ngizwe ubufakazi lapho ngisasephakathi lapho omunye esithi udade Ruth wayele ngiyakholwa umfowethu Neville wathi wayele lokuphambaniseka kwengqondo sengazathi. Kasibambeleleni kuNkulunkulu ngalokho. Sikhumbula nje into eyodwa. UNkulunkulu uyabazi abangabakhe uqobo. Uyazi konke mayelana ngabo. Liyezwa kuhle khona ngemuva na? Nxa lingezwa kulezihlalo ezingelalutho phezulu lapha lingantshintsha nxa lifisa. Futhi ngasiboneni leyi kungabe kuyimayikhi enkulu na? Leyi ngalapha kuyimayikhi enkulu. Kulungile, sizabona uba singasondeza nje lokho eduzane kancinyane. Kanjani ngangapha Jean? Lokho kungaba kuhle nje. Futhi kwezinye izikhathi ngitsha ilizwi nje kancinyane bengichumayela okwesikhathi nje. Kungcono lokho na? Selisizwa lokho ngcono? Futhi ngempela siyakhumbula laba emkhulekweni futhi sifuna ukubika phezu komhlangano oyinkazimulo phansi ngikhangele udade Ruth na? Bengicabanga bengikhangele ikhosikazi ngemuva lapha elikhangeleka njengayo. Ngacabanga ngeqiniso ngangikhulumi ngokuphindwe kabili lapha. Ngikhangele omunye umuntu okhangeleka njengaye ngokuya emuva usesibhedlela iSt Edwards. Futhi-ke eCleveland, Tennessee naseCalifornia njalo saba le mihlangano eyinkazimulo. Inkosi yabusisa kakhulu sibili lezinto eziningi azenzayo. Futhi siyathokoza ngalokho. Siyathokoza ukuphenduka kwabethu sibika ukulunga lesihawu sikaNkulunkulu. Yiyo indlela abenza ngayo eBhayibhelini. Bengithakazelela umfowethu Levi kumbe umkhuleko kamfowethu Bila ukuthi wakhulekela njani abantu futhi ecela usizo lesihawu. Futhi nxa sikhangela njengalapho wena izikhathi zonke yonke into eyenzakalayo uzathola kulenye into eqotho sibili mayelana ngakho. Futhi-ke lapho umfowethu Nevi esiza futhi waletha lawa amadikoni lokunjalo phezulu lapha ukupulatifomu ukumemezela izibusiso zikaNkulunkulu phezu komnikelo webandla, ngimzwile ekhuluma emkhulekweni wakhe kuNkulunkulu mayelana ngalawo madoda ukuthi babekhulekelana kanjani. Futhi lokho kungenza ngizwe kahle ukuzwa umalusi ongakhulekela amadikoni akhe futhi la madikoni akhulekele umalusi. Lapho ubona ibandla lingena ekusebenzeleni ndawonye kanjalo, awu, kulento elungiselela ukwenzakala. Yiyo indlela ibandla okufanele lihleleke ngalo. Futhi kungiphe nje umqondo wesifundo. Bengizakhuluma ngesibusiso eKadeshi nokwaliwa ukulalelwa kombiko wezinhloli kodwa khonake ngantshintshela ingqondo yami kokunye khonake futhi manje mayelana ngokusiliswa ngilobufakazi nje obuncinyane engizathanda ukubupha bengithemba ukuthi ngizabona umfana wami uBhili ngemuva ngale kodwa ulakho esikhwameni sakhe futhi uBhili usesiba ngcono emihlanganweni kulalokho ayejwayele ukuba yikho wayesethuka ephambaniseka futhi wayengathi utshela abantu oh hamba uyehlala phansi hamba uyehlala phansi athi ngiza kunika ikhadi lokukhulekelwa kodwa nginanzelele manje kuba labantu emhlanganweni abazwela nje usizi kangako nxa engela makhadi okukhulekelwa aseleyo khonake uyabafaka ekamelweni ukuze ngiye bakhulekela futhi into enjalo yenzakala eChicago isikhathi esedluleyo futhi ngithanda ukubala leyo ncwadi nxa engangena angenelisanga ukumbona kazange abekwazi ukuthi ngiyeza lokhu kusa ngalapha futhi ufuna incwadi kodwa ngicabange ngakho nje lapho ngicabanga ngemikhuhlane eminingi kangako futhi nazi indlela okungayo yincwadi eqinisiweyo leyo bengivala ephepheni angizange ngitshelwe lapho amaphepha ayechothoza u-Oral Roberts ngokukhulekela umfazi owayelesifo sethukela futhi wafa futhi mina manje njengommelika ngithanda ukulalela imithetho le ndoda esegunyeni kodwa ngicabanga ukuthi lokho akusikho nje ngingazi nxa bengathanda ukufaka ephepheni konke labo u-Oral Roberts ayebakhulekele futhi basila labo odokotela ababebayalile ngiyamangala bayakuphendulela kanye bona babengeke bakwenze lokho futhi-ke ngicabanga mhlawumbe ukuthi udeveli ubaxubanisile bona ukuze ukuthi lo nkulunkulu ekuvumela ukuthi usuku lokwahlulelwa bazamele bakuphendulele lokho kodwa ngiyazi izinkulungwane zabantu labo u-Oral Roberts abakhulekeleyo ababekade besifa futhi baphilile ngakho uyabona bona kabalinganisi kahle ngakho bethula uhlangothi lwabo uhlangothi lokuchothoza kodwa abethuli olunye uhlangothi manje iphepha kufanele lihlalise umphakathi usazi ngezenzakalo ezenzakalayo khona-ke ngiyacabanga nxa abantu bephathekile ngomunye lamunye nxa omunye esiliswa sibili lonke iphepha e-United States kumele lithwale indatshana yakho kodwa awungeke ubaqhatshe ukuba bakwenze hatshi ungathatha into enjengalokho lapho bayagegedeka bakuhleke futhi bakulandule kodwa manje nxa kule nto yokuchothoza kuyatshengisa nje ukuthi lesi isizwe silungele ukwahlulelwa kulungile futhi kufanele kube lokwahlulela futhi akulandlela yokukuphepha futhi babuthelela umlilo phezu kwamakhanda abo nokunjalo le nje ukungamanyani ezimisweni iphepha izimiso zalo yikwazisa umphakathi ngaloba yini okuhle kumbe okubi okwenzakalayo kodwa bakhatshana lezimiso zabo futhi lapho bekhatshana lezimiso zabo khona-ke kabayikwenza injongo yabo kahle futhi kuyindlela efanayo eyiyo ngebandla lapho ibandla likhatshana lezimiso zalo kalisoze lisebenzele kuhle abangcwele kumele sihlale ndawonye kumele sibambane kumele sibe nhliziyonye langqondonye kungenjalo asisoze sikhonze unkulunkulu kumbe abantu ngaphandle sibe nhliziyonye futhi ngqondonye ukuma ngezimiso zebhayibhili lezinto uNkulunkulu azikhulumileyo ezilungileyo kumele sihlale sime ngazo uBhili ehlezi ekamelweni eChicago yena omunye wabuya kuye umfazi lendoda yakhe lemvukuzane emaphathini esifa futhi umfazi wakhe wayebulawa yipoliyo esihlalweni esilamasondo laye ezama ukunakekela indoda eyayisukuma kanzima elemvukuzane ephathini lakhe futhi uBhili wathi kuye wathi ngilusizi mnumzana wathi ngingakupha ngokuthokoza ikhadi lokukhulekelwa futhi wathi kodwa angisela lelilodwa eliseleyo futhi wathi awu kulungile ndodana wathi lokho kulungile wathi sazama ukufika lapha kodwa bekunzima kakhulu kithi uBhili wathi ngikutshele ukuthi lenzeni wathi ngizathatha ubaba ngizamletha phakathi futhi ngizamkhuphela phandle. Futhi wathi, lapho ngikwenza, masinya lapho lisizwa umbiko wakhe. Wathi, khona-ke, uthathe owakho, kumbe umkakho lawe. Futhi lingene ekamelweni, elincinyane, lapho engidlula ngakho, futhi ngizamenza alikhulekele. Oh, wathi, lokho ikuthembeka, ndodana, lokho kuhle, okwaneleyo, bona, nanso isimilo, bona, kuhle okwaneleyo. Lokho kuhle bona. Futhi lobo busuku uBhili lapho ebuyela lapho lokhu ephambene lalokho akukhulumileyo ukuthi wayelomkhwenyawo lapho owayesopha igazi ngokopha okukhulu emaphathini futhi umkamfowabo lapho wayesopha igazi esiswini ngamalonda esiswini njalo lokuthi babebuye labo ohlangothini lokungathi ikubancedisa ukuthi bangene phakathi. Kufanele uqaphele, kungaba likamelo lonke ligcwele. Uyabona, kodwa ngidlula kukho konke lokubakhulekela, siyaphendulwa ngencwadi, udlulisela ngeposti ukuthi leyo ndoda isisilile ngokupheleleyo kuleyo mvukuzane yamaphaphu akhe. Umfazi, inkosikazi, esihlalweni esilamasondo, usesukumile, ehamba ngalapho nje ephilile, njengalokho ayeyikho, indoda eyayilokopha kwamaphaphu esifweni sofuba, isiphilile ngokupheleleyo. Futhi umkakhe usephilile ngezilonda zesiswini, abanye babo basilisiwe. Khona kanye angazi uba amaphephandaba engabe ethanda okukudinda lokho. Bona, oh, kodwa uNkulunkulu ulokhu enguNkulunkulu. Wenza izinto nje ngendlela yakhe uqobo. Yazi, futhi muhle sibili. Siyajabula kangako ukuba kwazi ukuthi uNkulunkulu. Sasikhuluma ngokunye ukusa mayelana ngomtshumayeli omncinyane esimaziyo owayevame ukuhamba ebhoda ekhulekela abagulayo lakho konke. Futhi wahamba wakhulekela umuntu esibhedlela eLouisville. Lo daba lwesifo sofuba, ikhosikazi lafa, umfo omncinyane wathi, awu, akudingakali, uNkulunkulu akula uNkulunkulu, ubezagcina ilizwi lakhe. Wathi, ngamgcoba njengokutsho kweBhayibhili, uba engagcini ilizwi lakhe, akasuye uNkulunkulu. Wathi, libhuku nje, manje lokho kukhanyele kanjalo, ngaphandle umazi uNkulunkulu, lokho ingxenye yemibhalo, kodwa akusikho konke okombhalo kuphezu kwesisekelo sokholo lomuntu ngamunye. Bona, futhi ngatshela umkami ngathi kube lezinto ezinengi kangako zisenzakala engaziyo nje ukuthi zikhona. Angikwazi lokho okuzakwenzakala kimi ekugcineni. Ngangihamba indlela efanayo. Nxa uNkulunkulu engasusa isandla sakhe sesihawu kimi, ngizahamba indlela efanayo. Kodwa ingqeke kuphela ezagcina isandla sakhe sesihawu lokuhola phezu kwami izaqhubeka. Kodwa ngabuza uMeda ngathi, wayengubani ekamelweni lokho kusa emva kombono wami ngibona inkazana yami encinyane uSharon? Kanje ngolunye usuku ngaphosa ngaqaleka ngangihlezi esitaladeni, futhi liyazi indaba yami ngombono wakhe emuva. Futhi ngakhangela usiza eceleni kwami, futhi lapho kwabuya inkazana encinyane phansi esitaladeni lapha eJeffersonville. Kwakufana nje lalowo mbono, ngenza nje ukubambanisa izandla zami ndawonye. Kwakhangeleka njengalowo mbono kaSharon wami omncinyane. Wayesengumfazi omutsha lapho. Futhi emva kwalowo mbono lokho kusa lapho enkazimulweni, nga uHope wayengitshela elengalo yakhe emahlombe ami esithi, ungakhathazeki ngathi Bhili, ingcono ngangizama nje ukuzibulala. Futhi wathi, ungakhathazeki, ngithembise ukuthi awusoze ukhathazeke futhi. Futhi ngathi, angeke ngithembise Hope, ngoba ngiyakhathazeka, angeke ngikwenqabele. Futhi ngaphuma embonweni, ngimile ekamelweni elimnyama, futhi kungasiwo umbono, kungasikho ukukhumbulela, kodwa ingalo yakhe yayilokhu ingigonile. Futhi wayengimbambatha, ngacabanga, mana okomzuzu, lokho akusikho, angazanga ukuthi ngikubize ngokuthini kulezo nsuku. Umbono, ngakubiza ngokuthi ngikuhlehla kwengqondo, ngathi, lesi, isandla sakhe, silokhu sikhona, ngathi, ulapha na, Hope? Wathi, Bhili, ngithembise ukuthi awusoze uphinde ukhathazeke ngami loSharon, ngoba ngase ngisekugcineni kwendlela. Base ngilungiselele ukuzibulala. Ngathi, ngiyakuthembisa. Futhi wangisingatha, futhi wangimbambatha ngesandla sakhe. Futhi ke ngathi, hopu, ungaphi na? Ngezwa phezulu. Ngase ngibamba iketani encinyane elayithini, futhi ngayidonsa. Ngabamba ngalapho. Ngadinga kuso sonke isihlalo ukubona ukuba wayengabe ehlezi lapho ongunkulunkulu ulokhu engunkulunkulu kangako lamuhla njengoba wayesentabeni yokugukulwa lapho uMose lo Elijah bebonakala ulokhu engunkulunkulu singedlula ezinhluphekweni eziningi lokuvivinywa khumbula nje kulomunye owaziyo ukhanyisa indlela uyenza ibe qotho. Ngangikwazi lokho okungemuva kwekhetheni, kodwa ngiyazi into eyodwa, ngikhuthalela uphawu lobizo oluphezulu. Nsuku zonke ngizama ukuphilela leso senzakalo esikhulu esizathatha indawo ngolunye usuku. Lapho ngizakubona ubuso ngobuso, futhi ngikhulume indaba, ngisindiswe ngomusa. Yilo usuku engiluphilelayo. Ngithiya lezo izinto ngemuva ezikhona, ngifuna ukukhuthazela phambili. Ngiqhubeke nje ngihamba, ngifuna leli thabanekeli manje njengoba selini ezinyaweni zenu. Ngifuna ukuthi liqhubeke ngikhuthalela uphawu lobizo lwaphezulu. Loba kuyini okwenzayo, bambelelanani ndawonye, ngibe ngababambeneyo njengalokho elingaba yikho. Kodwa izikhathi zonke ngengalo eluliweyo ukufinyelela lokuthola omunye umuntu ukubangenisa phakathi. Kodwa kulolu kholo esilithumayela manje nesilulwelayo ngokuqiniseka, ungasuki i-intshi eyodwa kulo, ngoba nga ungikholwa ukuba yinceku yakhe. Lolu luhlelo lukaNkulunkulu alusoze lube kwabaningi, luzahlala lukwabayingcosana, luhlezi lunjalo futhi luzahlala lunjalo. Kodwa kumbula, kulotshiwe, ungesabi mhlambi omncinyane, uyintando enhle kaBaba wenu, ukulipha umbuso. Manje kuleqembu lezikhundla zebandla lethu, amadikoni abaphathi, umphathi omkhulu wesikolo sesonto, abelusi, lapho ibandla lethu lihlelwa. Futhi lina abantu, lakhetha izikhundla lezi, lalumalusi. Ngingumbonisi omkhulu nje, ngikubona kuqhubeka kuhle, nokupha iseluleko lokunjalo. Yini elikhethayo, umalusi wenu, ikhetha abaphathi benu, ikhetha amadikoni enu, ikhetha sonke isikhundla esikhona kuleli bandla, lina abantu. Futhi kungumlandu wenu ukuthi lime lalawo madoda, bona ngoba baza kwenza amaphutha, bangabafanayo, bangamadoda nje, futhi baza kwenza amaphutha. Kodwa nxa umongameli we-United States esenza iphutha, siyamphosela phandle njengomongameli na? Yakhohlwa ngakho, futhi siqhubeke, isiya phambili. Iyo indlela esifuna ukwenza ngayo ibandla lethu manje. Bengimlalele ekhulekela imizuzu emilutshwana edluleyo lawo madikoni, futhi lokuzwa emuva ngale ubufakazi emnyango obuvela kubaphathi ukuthi kanjani ngengqondonye lonke linjalo. Manje hlalani ngaleyo ndlela. Manje lina malunga manini lalaba baphathi, amadikoni nomelusi, futhi khumbulani lapho lileta lokhu ndawonye, khumbulani ukuthi kungumsebenzi kaDeveli ukubona ukuthi lokho kuyephulwa. Manje kuhlezi kunjalo futhi kuzahlala kunjalo. Kodwa lime labaphathi benu, futhi lokho yinkulumo ebengizayenza. Futhi ke lapha njalo ngilokunye enye into yebhodi lezaziso lokhu kusa mayelana ngomhlangano kwamabhodi legunya labo. Futhi kuzakuba sebhodini lezaziso. Futhi ngilekopi kamfowethu Robertson ongumgcini isihlalo wamadi abaphathi. Futhi ke ngilekopi kamfowethu Collins yacabanga ome njengomgcini isihlalo webhodi lamadikoni. Futhi manje zonke lezi izikhundla zibekwe ngokombhalo ukuthi kumele zibe lemithetho yombhalo yalokho okufanele bakwenze. Ngakho-ke abaphathi balesikhundla sabo namadikoni balesikhundla sabo, umphathi wesikolo sesonto ulesikhundla sakhe uqobo, futhi umalusi uyinhloko yomhlambi. Manje munye walaba balezinto ezihambelanayo, futhi ngicabanga ukuthi umhlangano wenu akufanelanga ube ndawonye, kodwa kumele ube ngesikhundla ngasinye, ngoba amadikoni awalalutho lokutho kubaphathi ngaphandle belomsebenzi wokubeka phambi kwabo futhi kuphendukezelwe. Abaphathi baphezu kwezemali lezinto zokwakha, abalalutho lokwenza lamadikoni. Amadikoni ngamapolisa ebandla labancedisi kumalusi, futhi abaphathi babambe impahla yonke. Abaphathi abalalutho lokwenza ngesiphetho sokomoya ngakho, futhi umdikoni akalalutho lokwenza ngesiphetho sakho sokwezimali. Ngakho-ke kumele kube njalo, futhi umphathi wesikolo sesonto uphezu kwesikolo sesonto yakhe. Ngakho ngilakho konke kulotshiwe wathayiphwa kuzakuba ebhodini lezaziso. Njalo-ke sizakuthola phakathi kwefremu imfundiso ibandla eliyimelayo, futhi sibe lakho phakathi kwefremu lapha ebandleni lokho esikumelayo, izimiso, imfundiso yebandla. Manje ukuba libandla kumele sibe lemfundiso. Asidwebi phansi loba yiziphi izikhonkwane, futhi sithi sihamba kude kangaka nje, iphuma phandle nje kangako ngobudlelwano kanye lomuntu wonke lo uNkulunkulu azasivumela ukuhamba emibhalweni yakhe kanye labantu. Futhi manje libambane ndawonye, libe ngqondonye, nhliziyonye, futhi liqhubeke ngoNkulunkulu. Yiyo indlela uNkulunkulu afuna sikwenze. Manje kasikhulekeni, futhi-ke sivule ilizwi.
Oh precious Lord, we are now about to approach the...
Oh Nkosi eligugu, manje sesizasondela elizwini elingcwele kumbe ukubalwa kwaleli lizwi. Makuthi umoya ongcwele wakho usichasisele lokho esilesidingo ngakho, futhi masikhulume Nkosi, futhi senze lokuphila sisazi ukuthi sonke singabantwana bakho ngomusa njengoba usibizile. Makube lobudlelwano ebandleni leli, sibona ukuthi sesiza kungena kokunye ukuhamba okukhulu. Sizwa ngokuletha abanye abatshumayeli ukuya ezinkundleni lapho nxa ungangithuma endaweni ezithiyeneyo zomhlaba, lapho ukwakha ukholo, futhi nokuba lomtshumayeli olungiseleyo, futhi ethanda, futhi efundisiwe ukuqhubekela phambili, futhi makuthi ukholo olwanikwa kwaba kanye kubangcwele esilumela ngobuqhawe lube yindingilizi emhlabeni. Siphe khona Nkosi makuthi inqwaba yokhula encinyane njengalokho eyayiyikho ngolunye usuku lapho siyinikela kuwe, akube lebandla eliphakamayo phezulu lapha Nkosi, ukuthi phakathi kwalo kuzaphuma abatshumayeli labavangeli labafundisi lamamishinari kuzo zonke indawo zomhlaba. Singacela lokhu kusa isibusiso esibalulekileyo somfowethu lodadewethu Strika abahluphekayo manje, kodwa siyazi ukuthi sonke siyabekwa kulokhu kuhlolwa. Yonke indodana ezayo kuNkulunkulu kufanelwe ilayo ivivinywe, futhi nxa sikhalala kalula futhi sifulathele, khona-ke singabantwana abangamavezandlebe futhi hathi abantwana bakaNkulunkulu. Nika umfowethu lodadewethu Strika ukuqina lamandla ukuhlala endaweni yomlando wabo. Nxa kufanele baphanze lokho kudla abakudlayo, makuthi isandla sakho sesibusiso sibe phezu kwabo, ngoba asikwazi, kodwa kungaba ngomzamo lowo ukuthi kungatshengisa umdabu wase-Afrika ukuthi umKristu oqotho uyini. Uvumele Nkosi manje makuthi konke kwenziwe ngokwentando yakho. Busisa lumalusi umfowethu Nevile, siyakhuleka Nkosi ukuthi uzakumenza umelusi womhlambi njengalokho owakwenzayo esikhathini esedluleyo, futhi kasiyikukhohlwa othandekayo wakhe umkakhe omncane masinyane ogulayo kakhulu isitha singathanda ukuthiya umfowethu Neville ngeqembu labantwana bengela mama kodwa siyama futhi sibeke ngokholo igazi likaJesu Kristu phakathi kwaleso sitha lodadewethu makuthi umoya wakho Nkosi ube mkulu phezu kwakhe isazi ukuthi abafazi bonke bagcotshelwe ukuhamba phansi kulesi isihotsha sokumnyama salesi sikhathi kodwa siyakhuleka ukuthi uzakuba laye busisa labo bantwana abancinyane uzakwethuka manje lokungahlaliseki kodwa makuthi umoya ongcwele ube semnyango wesihawu isikhathi sonke okwaleyo muli busisa ibhodi yabaphathi bethu umfowethu Hood nomfowethu Egan umfowethu Robertson labo bonke abanye Nkosi amadikoni abaphathi labo bonke abahlanganyela ibandla siyakhuleka Nkosi ukuthi uzakubavumela basebenzele ithemu yabo obungcwele lokulunga busisa labo Nkosi abasebenzileyo ezikhathini ezedlileyo futhi siyakhuleka ukuthi uzaqhubeka ukuba kanye lathi sonke ukuthi sizakwazakala njengebandla lokubambana lomoya lothando lenkosi siyakhuleka manje ukuthi uzakusabela ilizwi njengoba silesidingo lapho sibala elizwini lakho elilotshiweyo
Amen.
Ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Futhi ekukhulekeni, ngicabanga lapho sibusisa, kumbe ngokucela izibusiso zokwesimanje manje, ibhodi elitsha labaphathi bethu lokunjalo, bengicabanga ngomfowethu Freeman, nomfowethu Deitzman. Labo behlezi lapha, labo abasebenze kuhle khona ngaphambili, futhi sifuna ukuba lokubonga kuNkulunkulu ngenxa yomsebenzi wabo othembekileyo. Makuthi inkosi ibe labo kokuphela ukubabusisa futhi nokubanceda. Ngifuna ukubala ngaphambi, mbula nje kanje ibhodi yezaziso lokunjalo nemihlangano ezayo, futhi siyajabula ukuba kanye lathi. Lokhu kuza awu ngakutsho kanje indoda ebikade iligugu kakhulu kimi ezikhathini ezedlileyo loligugu manje umfowethu omuhle uFred Suthman owase lonkosikazi wakhe abavela eSaskatchewan Canada olapha uhambisana lathi elizweni lethu isihambi kodwa ebudlelwaneni bethu umfowethu othandekayo umfowethu Fred Suthman ohlezi lapho ungiphathela imikhankaso lapho ngiseCanada futhi lomunye umfowethu oligugu laye owayengumCanada ngaphambili owayengusomabhizimusi futhi engafakaza emhlabeni ukuthi awungeke unike ukwedlula uNkulunkulu yena lomngane wakhe babumba uqaso lwezemali zokwakha indawo kumbe okwemishini yangaphandle kwelize uqaso futhi bangibiza eOakland okomhlangano futhi bathi babe le mali baza kusekela konke uqaso lwabo umfowethu Fred lami zakuzama lokho okwemali umfowethu Fred ayelayo engani ngeke ngithathe njengomuntu oyedwa futhi ke sanquma ukuthi sasizayinikela ebantwini baseCanada futhi singathathi ngitsho umnikelo kodwa akuzange kuhambe kuhle kangako imihlangano yayikahle kodwa ngoba singazange sithathe umnikelo angilandaba uba ibandla libiza amadola angamakhulu amabhiliyoni ulokhu ulesikwelede kuNkulunkulu ukuthatha umnikelo lokho ingcenye yokukhonza futhi liphanga lokho njengoba benimelana le mali kangako lezinto ezinjalo ngiyafumana lapho umuntu ephambukile ungcono uvume uphambukile ngoba umfowethu Fred lami zakubona ukungaphumeleli kuhle kangako futhi umfowethu Borders lapho ngithiya umfowethu Fred futhi ngeza phansi kuwe Oakland ngathi ungakwenzi biliza nje umgani wemphokozelo thatha umnikelo futhi loba kuyini okuyikho ubuyisele kuqaso lwakho womunye umhlangano kwenye indawo futhi inkonzo ingakavalwa umfowethu Boda labangane bakhe beza kimi njalo bathi njengalokho esakubeka emhlanganweni sekuvele kwathathwa futhi ke insuku ezintuthwana ezedlileyo wenza amalungiselelo omhlangano eSan Jose, California, lapho ayelamanye ngithemba amachumi ayisithupha kumbe amachumi ayisikhombisa amabandla esihotsheni enkolo ezehlukeneyo zonke esebenza ndawonye. Saba lomhlangano omangalisayo futhi sibuyela ngemuva njalo ngolwezi. Siyajabula ukuba lawe kanye lathi mfowethu Borders nomfowethu Fred ohlezi ngemuva ngale, futhi la madoda bangabe mzini mhlawumbe kini lonke, kodwa bebengabafowethu abaligugu kimi phandle ezinkundleni. Silwela ngokuqiniseka ukholo lolo esilumelayo. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Siyathokoza ukuba lani lokhu kusa kwelincinyane itabhanekeli elidala lapha alingako ukulikhangela, kodwa kulenye into lapha leyo siyazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila lapha, uyabona. Ngakho siyajabula kakhulu ngalokho, futhi kulabanye abazalwane abaligugu nxa benilesikhathi sokubaqamba labo abakanye lathi lamuhla. Manje ngikhangelele lokukhuleka ukuthi ngensuku ezindutshwane ezilandelayo, inkosi ithanda, ngifuna ukuhamba ngisizwa ngikhokhelwa anikenzi isimemezelo umhlangano olandelayo e-Ohio ukuba lomfowethu Sullivan ezihonqweni ngaphakathi kwesikhathi esifitshane kungamamayila angabaphose likhulu kuphela phezulu lapho. Ngiyathemba Jini into enjengalokho kungaba luhambo oluhle ungahlelanga ikhefu lakho nxa inkosi iqhubeka ukusikhokhela. Indoda enhle kakhulu, futhi siyamthakazelela umfowethu Sullivan oyindoda enkulu nje. Ungumeya wedolobho, wayeke waba ngumeya nje futhi umkentaki wesidala. Yikho konke engingakutsho ngaye lapho ngihlangana laye ngolunye usuku. Sonke sobabili sakhuliswa phansi lapho ezintabeni zaseKentucky. Wathi kimi, ngabe ulokhu usasele asafetida yakho entanyeni yakho na Billy? Manje uyakwazi ukuthi ungumKentucky kanjani. Manje ngasivuleni kungasikweyisa abazalwane bami baseKentucky lapha, umfowethu Jeffries lokunjalo. NgingumKentucky lami, liyazi. Ngizalitshela into eyodwa esiyiyo, asisibo baseKentucky futhi asisibo maMelika. Sizihambi labafokazi, sidinga idolobho elizayo. Manje ekubaleni, asibaleni okuvela ebhukwini lika Exodus okwemizuzu emilutshwane. Ngifisa ukubala esahlukweni sesi 23 lendima 20 kusiya kwesi 23 kugoqela. Futhi ngifuna ukuthatha isifundo lokhu kuza esivela kokunje kwalokhu ingatho ukukhululwa okupheleleyo. Futhi angisoze ngithathe isikhathi eside ngikhuluma. Manje lapho ngisalilindele livula ibhuku lenu lesahluko, khangela ngithuma ingilosi phambi kwakho ukuze ikulondoloze endleleni ikuse endaweni engiyilungisileyo. Uyiqaphele, ulalele ilizwi layo, ungayicululi ngoba kayikuthethelela iziphambeko zenu, ngoba ibizo lami liphakathi kwayo. Ngileqiniso ukuthi ibandla liyazi ukuthi lingilosi yayingubani. Ibizo lami liphakathi kwakhe. Futhi uba ungalalela sibili ilizwi layo futhi wenze konke lokho engikukhulumayo, khona-ke ngiza kuba yisitha sezitha zakho ngiphambane labaphambana lawe. Ngoba ingilosi yami izahamba phambi kwakho ikungenise kuma-Amori, lamaHeti, lamaPherizi, lamaKhanani, lamaHivi, lamaJebusi, njalo ngizababhubhisa. Makuthi inkosi ibusise ilizwi layo lapho sikhuluma manje okwemizuzu emilutshwane. Nxa ukhuleka, bengicabanga ngokwalesi isifundo sokuthi ukukhululwa okupheleleyo. Ibandla belisengcosaneni, lizahlala linjalo emalungeni uJesu aze abuye. Kodwa liphila ngaphansi kwamathuba eliwaphiwe nguNkulunkulu aluba sasikwazi kuphela leli libandla likankulunkulu ophilayo hathi iBranham Tabernacle kodwa iBranham Tabernacle liyingxenye yalo nje kulamanye amathabhanekeli ilizwe lonke umfowethu Snelling lobu busuku kuba le nkonzo yombhaphathizo ngikhohliwe umfowethu Keris wangitshela ukumemezela lokho kumbe ungitshele izolo wayelalo kuba le nkonzo yombhaphathizo futhi nxa loba ngubani lapha ongakaze abhaphathizwe lakhathesi ngani umfowethu Snelling engathokoza ukukwenza lokho lobu busuku leyo yiHoliness Tabernacle eUtica futhi umfowethu Junior Jackson eNew Albany futhi kulamaneni amabandla anjalo elizweni lonke kodwa sonke siyaphila kukhangeleka sengathi ohlangothini olunqotshiweyo kakhulu loba kancinyane izwe umfowethu Nevine imemezela lokhu kusa ngemuva ngale ukuthi kwangathi kwafika enqondweni yami ukuthi abantu bakhangeleka besuka ekukhululweni kukhangeleka kungenye into ukuthi abantu bakubona khonanje bakufuqela phandle ngolunye uhlangothi awu uNkulunkulu engakwenza kodwa lokho akusiso isimilo manje uMose lapho ebizwa uNkulunkulu waye ngopheleleyo umprofeti ogcweleyo lapho uNkulunkulu ethumela indoda ukwenza loba yini uyamhlomisa ngokugcweleyo ngento yonke alesidingo ngayo nxa uNkulunkulu ebiza umuntu ukuba ngumthumayeli ufaka into kuye yokuchumayela ngayo nga embiza ukuba ngumfundisi ufaka into kuye yokufundisa ngayo nga embiza ukuba ngumprofeti ufaka into kuye yokubona imibono lokuba ngumprofeti uNkulunkulu izikhathi zonke uhlezi ehlomisa ngokugcweleyo abantu bakhe futhi yikho lokho akwenzayo lapho ethumela uMose eGibhithe wamkhulisa ngendlela ethile futhi wamfundisa ngendlela ethile futhi wambumba futhi wamenza futhi wamlungisa emva kokuba esethembise u-Abrahama amakhulu eminyaka ngaphambili ukuthi wayezakhulula abantu khonake wayelakho engqondweni ukuthi wayezakwenza uMose njengendlela uMose enziwa ngayo uMose wayengumprofethi ogcweleyo futhi ke engumprofethi ogcweleyo khonake njengawe nxa ungumKristu uNkulunkulu akenzi amaKristu aphakathi laphakathi uNkulunkulu wenza amaKristu agcweleyo uNkulunkulu akenzi abachumayeli abaphakathi laphakathi kodwa umthumayeli engaba phakathi laphakathi uthi uNkulunkulu wenza abantwana bakhe amaKristu kodwa kwezinye izikhathi bangamaKristu aphakathi laphakathi kodwa akusikho njongo kaNkulunkulu ukuba babe ngaleyo ndlela zindlela zabo ezikubane lecebo likaNkulunkulu ngokwempilo yabo uthi yikho okubenza babe yilokho uNkulunkulu akabafuni babe ngamaKristu abaphakathi laphakathi kumbe abachumayeli abaphakathi laphakathi beyekethisa nhlangothi zonke kumbe ufuna ukuthi bame ngokugcweleyo emkhandlweni manje uMose uNkulunkulu wayemenze waba ngumprofethi ogcweleyo ngokukhulula okugcweleyo futhi uMose wayezinikele ngokugcweleyo ezandleni zikaNkulunkulu yiso isizathu wamenza lokho ayeyikho wayegcwele kangako uNkulunkulu uNkulunkulu waze wamethemba yamangala lokhu kusa njengamaKristu kuba sinikele intando zethu futhi sazinikela ngokugcweleyo kangako kuNkulunkulu uNkulunkulu aze asithembe indawo asibeke khona ngiyamangala lokhu kusa ngokwami Nga ngingazinikela kangako uNkulunkulu. uNkulunkulu aze angithembe. Engathemba umfowethu Neville. Engathemba ibhodi yabaphathi bethu. Ibhodi yamadikoni ethu. Kumbe amalunga ebandla lethu. Sonke ilendawo futhi silomlando. Umtshumayeli ulendawo yomlando. Ukuma futhi achumayele inotho engahlolisisekiyo kaKristu engayekethisi. Nga ebizwe ukuba ngumtshumayeli. Angeke ayekelele into eyodwa ngomuntu oyedwa. Nga ebizwe ukuba ngumtshumayeli. Futhi ilunga lebandla ubizwa ukuba lilunga laleli qembu elithile. Konake angeke ayekethise. Nga ibandla likholwa ukuthi akufanelanga sidlale amakhasi. Konake lelo lunga akufanelanga lithinte inqwaba yamakhasi. Basikholwa yikunatha. Kumele achibilikise ikhanda lakhe ngokugcweleyo ekunatheni. Nga singakholwa ekuchoveni amakhasi kumbe ukubhema ilunga laleli bandla akufanelanga libambe into enjalo. uNkulunkulu upha ukukhulula okugcweleyo lapho si uzakwenza nga singazinikela ngokugcweleyo kuwe, nga singazinikela ngokugcweleyo ezandleni zakhe. Khona-ke uNkulunkulu angaphila phakathi kwethu. uKristu ithemba lenkazimulo engazitshengisela kithi lapho sizikhupha ngaphandle kwendlela. Khona-ke imicabango yethu, imicabango yakhe. Ungacabanga ngoKristu ebhema igwayi. Ungacabanga uKristu enatha kumbe edlala amakhasi na? Khona-ke nxa umoya wakho uyingxenye yomoya wakhe ufuna ukuba phezu kwesivumo sakho, kodwa uyavumela udeveli angene futhi abuse futhi isikhathi sonke enhliziyweni yakho. Khona phansi ekujuleni uyakwazi ukuthi uphambukile lapho usenza lezo zinto. Futhi lapho elinye ilunga lingakhuluma kubi nelinye ilunga, liyakwazi lokho kubi, liyalaywa ukukhulekelana, hathi ukukhuluma kubi ngomunye kodwa ukuthandana. Futhi nxa omunye ephansi kasimphakamiseni, simsize. Manje lokho kusenza iqembu elibambeneyo lamakholwa. Manje lapho singalaleli lokho, khona-ke kasilaleli uNkulunkulu futhi kasimthokozisi uNkulunkulu. Futhi khona-ke ibandla lethu, abantu bethu abangeke baphumelele. Ibandla alingeke liqhubeke kungenxa yokuthi asibambananga ndawonye. NjengoJesu wathi, imvubelo eyingcosana ibilisa inhlama. Manje nxa ibhodi lebandla kumbe njengamadikoni engabuya futhi akhulume ukuthi besimele sicabanga kumele sakhe itabhanekeli elitsha, nxa leyo kuyivoti yamadikoni labaphathi babuze futhi bengelayo imali ukukwenza, khona-ke balohlelo lokwakha njengalolo esilalo lisenzakala manje. Futhi-ke kulethwe ngaphambi kombuthano wonke ngalokhu okufanele sibe yikho, ibandla lonke lizibusa. Khona-ke nxa ibandla livotela itabhanekeli elitsha, khona-ke sonke kufanele sisebenzelane ndawonye ekwakheni lelo tabhanekeli elitsha. Ngokukhuluma obala ngokwami, lapho bekhuluma ngetabhanekeli elitsha kimi, ngangiphikisana lomcabango. Kunjalo ngathi, asidini sibili itabhanekeli elitsha. Ngizakube ngisuka lapha khona masinyane, lapho iNkosi nxa lokho angitshengisa khona kugcwaliseka. Kuyini esikudingayo ngetabhanekeli elitsha na? Asilayo imali. Khona-ke ngehla phansi futhi ngezwa umuzwa webandla ukuthi ibandla ngobuneni bakhangeleka bekufuna. Khona-ke kuyini engakwenzayo na? Nganikela imicabango yami futhi ngaphosela phakathi kanye lebandla sibili. Kasi kwenzweni, nga, yiyo indlela, esiphosa ngayo inkatho, yiyo indlela okwakuyiyo ngesikhathi seBhayibheli. Indlela ibandla elavota ngayo ukuzibusa amaqembu abantu bayabuya ndawonye ekubambaneni kulamandla ngakho njalo ke ngathi impela nxa leyo kuyindlela ibandla elifuna ngayo nxa lokho kuyikho uNkulunkulu akufunayo ulegunya elikhulu ekuvoteni phakathi kweqembu lonke labantu kulalelo alalo kimi ngoba angilambono wokuthi akufanelanga kube njalo ngakho siyaphosela phakathi kanye lebandla futhi sihambe lebandla futhi ngingemuva kwalo ukwenza konke engikwenelisayo bona ukuncedisa ibandla lokho kufanele kube inhloso yomkhristu wonke nomuntu wonke ebandleni Ngokokuba simanyane ngokwethu futhi sibambane ndawonye loba yini ibandla elikuvotelayo yikho lokho okufanele sikumele khona ke uthi njengalokhu lifuna ukuntshintsha enye into ebandleni awu khona ke nxa abaphathi befuna omunye umuntu ufuna amadikoni bafuna ukuguqula enye into lokho kubuya phambi kwebandla ibandla khonake ndawonye futhi nxa owethu nxa umbono wethu lapha ukhangeleka ukuba wahlukile kancane kulalokho ibandla lonke elikuthoyo ngathi nikeleni lo mbono ngoba yiyo kuphela indlela esingama ngayo sibambene futhi nxa ibandla leli lingaqhubeka ngendlela elihamba ngayo manje futhi libambane ndawonye uNkulunkulu uza akula kulinganiswa lokho azakwenza nxa singahlala sindawonye kufanele sihlale sindawonye yiyo indlela esifuna ukuba yiyo singabapheleleyo kangako omunye lomunye futhi ke siphelele kangako ezandleni zikaNkulunkulu khonake silomuntu esikholwa ukuthi uthumayela ilizwi likaNkulunkulu nxa indoda engakwenzi khonake thathani umuntu ongakwenza yiyo indlela okufanele sibe ngayo nxa ibhodi labaphathi engami ngalokho okuqondileyo khonake sokungumsebenzi wenu ukukhetha umuntu ozamela okuqondileyo futhi-ke lapho likwenza anini lakho kukini anini ngakho futhi sonke ndawonye simele into eyodwa lowo nguNkulunkulu nxa ilunga lisenza iphutha lingamlahli umsizeni umphakamiseni ozani ndawonye libe lokukhulumisana yikho lokho umbhalo okutshoyo lapho sisenza amaphutha asihambeni phambi kukaNkulunkulu singakahambi phambi kukaNkulunkulu kufanele sihambe phambi komuntu esimlimazileyo ngakwenza nje lokho futhi ngiyakwazi ukuthi ngenza okungayisikho ngaqamba amanga wabangela umkami ukuba aqambe amanga ngiyakholwa ngalitshela ngakho lapha ebandleni kwakuzinsuku ezilutshwane kungasikude sokube phose ngamaviki ayisithupha edluleyo amagqwetha bangenza ngadabuka sibili kulokhu kucubungulwa ngaze ngangazi lapho engangikhona ngangihambe ngekhaya nje ngivela ehofisini ukuya kudla ukudla kwantambama futhi ifoni yangensitha yakhala futhi umeda waya ukuyiphendula ifoni wabeka isandla sakhe phezu kwayo wathi ilawo magqwetha njalo ngathi ngingeke ngimele enye intambama ikhanda lami lizwakala sengathi liyaphuma lilahlekelwa ingqondo yami ngidonselwa le langapha ngathi angeke ngikumele futhi ngeqela phezulu futhi ngathi batshele ukuthi angikho phakathi lapha futhi ngagijima ngaya ngemuva kwendlu lapho ngiphenduka umeda uyabambeka ngalezo zinto wahlangana lami emnyango ephakathi kokukhala wathi Bili bekuyinto eqondileyo yokwenza uyakwazi ukuthi unjani uyakwazi ukuthi nginjani ngathi sibili bengingekho phakathi lapha ngaleso sikhathi ngakwazi ukubana uNkulunkulu wayengicalile ngakho ngathi bengingekho phakathi lapha ngaleso sikhathi wathi kodwa ubuphakathi lapha ngesikhathi echaya ifoni leyo mini ngahamba ukuyakhulekela usane olugulayo futhi ngingakasuki endlini ifoni yakhala njalo futhi uJoseph omncinyane wagijima wabamba ifoni futhi wathi baba ufuna ukuthi ngibatshele ukuthi awukho lapha yabona ukuthi isono sonakalisa okunganani imuli eza kuba njani ekugcineni ujohane wokuqala Isahluko 5 uthi lendima 21 yathi uba inhliziyo zethu zingasicali khona-ke ilesibindi kuNkulunkulu. Kodwa nxa inhliziyo zethu zisicala singaba lesibindi kanjani kuNkulunkulu? Siyazi ingqwesi lesono esingavunywanga akasoze asizwe. Lokho kuqinile, kodwa kuyi ibandla lifuna lezi izinto. Khona-ke ngaqala ukukhulekela lolu sane, futhi lapho ngiqala ukubeka izandla zami kulo, inkosi yangikhuza futhi yathi, uqambe amanga, awufanelanga ukukhulekela lolu sane. Ngasuka endodeni ngathi, mnumzana, mana nje lapha, yile nto okumele ngiyilungisise. Ngabiza igqwetha futhi ngehla ngaya ehofisini, ngabizela phakathi ngathi, khangela mnumzana, ngikhulume amanga, ngenza ukubami wakhuluma amanga. Wathi, bengingekho lapho, futhi ngabalekela phandle ngemuva kwendlu, futhi ngakuvuma, futhi ngamtshela ngakho. Weza futhi wabeka izandla zakhe emahlombe ami, wathi, mfowethu Branham, ngihlezi ngilethemba kuwe, kodwa sengilalo ukwedlula loba nini manje. Indoda wathi ofunayo ukulungisisa ububi bakhe. Ngamtshela ngathi ngaqala ukukhulekela usane, futhi inkosi yayingicala nje enhliziyweni yami ngoba ngakwazi ngangenze okubi. Khona-ke usuku olulandelayo unkosikazi wami wathi, uya ngaphi? Ngathi, ebhalwini lwami, futhi ngaya phezulu obhalwini lwami ngaphezu kweCharlestown, lapho ebengisiya khona okweminyaka. Ngangena phakathi lapho futhi ngakhuleka lonke usuku lolo, oh Nkulunkulu, ungangivumeli ngenze into enjengaleyo futhi. Ngithethelela Nkosi, ngoba lapho ngiqala ukubeka izandla zami phezu kwabantu abagulayo ukukhuleka, khona-ke ngacalwa. Ngalapho phose ngehola lesithathu ntantambama ngaphuma kule dwala elikhulu elilele phandle lapho, futhi ngahamba kulelo dwala futhi ngikhangele phezulu ngasempumalanga lezandla zami ziphezulu ngidumisa Inkosi. Futhi kwakuthule sibili nje phakathi lapho, futhi ngathi, Nkosi, nxa nje unga ngesinye isikhathi wedlula ngakuMose. Futhi wathi kwakuyi lapho ulaye eliweni ledwala, futhi kwakukhangeleka njengomhlane wendoda. Ngathi, ungakwenza khona njalo Nkosi, mangazi ukuthi ngixolelwe. Futhi ngathi, nxa ungangisiza futhi ufike engqondweni yami. Ngathi, Nkosi, angiqinanga kangako engqondweni ngoba angilamfundo. Ngathi, futhi ngizama ukukukhonza wena, uyayazi inhliziyo yami, futhi angizange bengingamelanga ngenze lokho, bengingazimiselanga ukwenza lokho. Ikhanda lami lezwakala sengathi lizakhupheka. Ngangingahlalisekanga sibili, futhi ngakwenza ngesikhatshana lapho uSathane engibamba. Ngathi, nxa ungithethelela mangikubone khona-ke Nkosi. UNkulunkulu engumahluleli wami khona-nje ohlangothini lwami, indawo encinyane emahlahleni yaqala ukuvunguza njengomoya, futhi kwabuya khona lapho ohlangothini lobhalu lapho engangikhona, njalo kwahamba phakathi kwamagusu. O mfowethu, ukuthula okwedlula ukuzwisisa konke kwathanyelela phezu kwami, futhi ngakhala, ngakhala, ngamemeza. Ngiyazi izono zami ngazixolelwa. Bona, ngangingasabambananga lo Nkulunkulu, ngangingeke ngibe lokukhululwa kosane. Nga futhi usuku lona olulandelayo kwakule ndoda evela eChicago oyindoda enkulu umkatolika osanda kuphenduka, imithambo enhliziyweni yakhe yayivuvukile njengetshubhu yaphakathi ekhukhunyeziweyo. Futhi babezama ukuyiquma okwesikhathi eside, babeya kwenza njalo, futhi wayengabavumeli. Ekuqineni wathola ingxoxiswano, zona ingxoxiswano, sihlala kanye lakho size sithole lokho okubi. Futhi indoda isanda kungena, wathi umoya ongcwele wehla phansi empilweni yakhe. Futhi wabizela enye into ayenzayo lapho esasengumfana we-altari ebandleni lekatolika. Wathi, lelo liqiniso, lelo liqiniso elithembekileyo. Wathi, utsho ukuthi Loko bekumelana lami. Ngathi yilo ithunzi kuphela engilibona empilweni yakho. Wabuyela futhi watshela udokotela wathi, kulungile, beka izinto ndawonye manje. Siza kuba lokuhlinzwa. Udokotela wathi, sizahlola leyo nhliziyo endala njalo. Futhi lapho ekhangela wathi, awudingi ukuhlinzwa. Bona, nga inhliziyo zethu zisicala. Sifuna ukukhululwa okugcweleyo. Asifuni ukuba phakathi laphakathi bandla. Sifuna ukuba libandla eliqotho. Kumbe singabi libandla lakancinyane. Sifuna ukuba ngamaKristu aqotho. Kumbe singabi ngamaKristu lakancinyane. Sifuna ukukhululwa okupheleleyo. Emikhubeni yethu. Ezonweni zethu. Ekucabangeni kwethu okubi. Ekwenzeni kwethu okubi. Kukho ukunganaki kwethu. Loba kuyini esikwenzileyo. Sifuna ukukhululwa okupheleleyo ukuze lapho abantu besiza kuleli bandla ukuzokhulekelwa baza kuba nje libandla leli elincinyane mhlawumbe abangedluliyo ikhulu kumbe amabili behlezi lapha kodwa baza kuba besezandleni zikaNkulunkulu ngokugcweleyo futhi lapho sikhuleka khona ke uNkulunkulu uzakuzwa esezulwini. UNkulunkulu ufuna umuntu ongambamba ezandleni zakhe. Umuntu angamuthi, ngilethemba kuye. Ngingathumela lokhu inceku yami egulayo, eBranham Tabernacle, eJeffersonville, futhi lelo qembu labantu bangqondonye. Enye into izakwenzakala. Awu, khangela lokho asenzela khona esimweni leso esikiso. Kuyini lokho angasenzela khona nxa sasinhliziyonye futhi ngqondonye na? Indlela kuphela esingenza lokho yikubambanisa inhliziyo zethu ndawonye ngothando lobuzalwane. Lalelani abaphathi bebandla lomalusi. Lomalusi alalele uNkulunkulu. Khona-ke uNkulunkulu usebenza ngomalusi ngebhodi usehla phansi ebandleni futhi sonke ndawonye siyinto yinye embusweni kaNkulunkulu. Khona-ke uNkulunkulu uzakuzwa lapho sileqembu elibambeneyo. Makungabi lolutho olulihluphayo. Lingadanga lingalutho. Manje yilo uhlobo lomuntu uNkulunkulu alumisela ukuthatha ilizwe. UMose wayephelele. Wayengumuntu owayengeke ayekethise. Nxa kwakukhona ukulisana lokuphophothisana lokunjalo. Wayengeke ayekethise. Yikho lokho uNkulunkulu asifuna sibe yikho manje. UFaro wayefuna ukuvuma. Wathi, Mose, lonke lingahamba futhi kodwa lithiye abantwana benu emuva kumbe lithiye ezinye zenkomo zenu emuva lapha. Yiyo indlela udeveli afuna umKristu abuye ngayo. Kuza kuba kukuhle kuwe ukujoyina ibandla kodwa ungaqali ukuxolela uJones. Kuza kuba kukuhle nxa ungaletha phakathi okwakho. Nxa ungahamba awudingi uchiye ukubhema kwakho, ukunatha kwakho, ukuqamba kwakho amanga, ukuntshontsha kwakho, ukutholela abanye amacala kwakho, ukunyeya kwakho. Awudingi utshiye lokho. Joyina nje ibandla. Kodwa uMose wayengayisiye myekethisi. Wayefuna ukukhululwa okupheleleyo. Wathi, asisoze sitshiye lesondo elilodwa emuva. Sizathatha yonke into engeyethu lapho sisiyakhonza inkosi. Yiyo indlela ibandla okufanele libe ngayo. Sizathatha ukulunga, sizathatha ubungcwele, sizathatha umoya ongcwele, sizathatha iqembu elibambeneyo. Lapho sisiya ku-altare, siza kuba liqembu eliqotho. Asiyikuthiya lutho emuva. Sizathatha into yonke. Akusoze kube lesondo elilodwa elisala emuva lapha. Yazi ukuthi abantu bangakhuleka ngendlela ethile udeveli aze adele. Yiyo indlela uMose leqembu lakhe abakwenzayo. Bafika khonale futhi baba ngaphansi kwegazi. Inanzelele baze baba ngaphansi kwegazi. Kwakungela kukhululwa okupheleleyo. UMose ngokwakhe wayebambene loNkulunkulu kodwa u-Israyeli wayengabambananga. Kwakulokhu kusasele sono futhi bangunguna bemelana loMose futhi bathi, kungani, kungani usenza lokhu? Kuletha uhlupho oluningi phezu kwethu ngoba uFaro wayesephinde kabili izithina okwakufanele bazenze lokunjalo. Lo kwakunguMose wayesezandleni zikaNkulunkulu ngokupheleleyo, ekhululwe ngokupheleleyo ekweluseni izimvu. ukuya kwelusa izimvu zikaNkulunkulu. Wakhululwa ngokupheleleyo ngokwakhe, kodwa abantu babengakhululwanga ngoba babelokhu bengunguna phakathi kwabo. Ngobunye ubusuku lapho uNkulunkulu emisela ukuba iwundlu libulawe, umfanekiso kaKristu futhi igazi laqanyuzwa kuhisopu. Lokho ukhula nje okwejwayelekileyo okuzithobileyo futhi kwabekwa emgubazini womnyango lasensikeli. Yikho lapho u-Israyeli akhululwa khona ngokugcweleyo, kungela sondo elisele ngemuva. Konke lokho okwakungokwabo kwakhululwa. Imuli zabo, abathandekayo babo, nayo yonke into yakhululwa lapho besiza ngokupheleleyo ngaphansi kwegazi. Yikho lapho ibandla elizakhululwa khona ngokupheleleyo, lapho konke kusiza ngaphansi kwegazi, lapho izono zakho zisiza ngaphansi kwegazi, lapho ukubhema kwakho, lapho ukudlala kwakho amakhasi, lapho ubuqili bakho, lapho ukutshontsha kwakho, lapho ukuqamba kwakho amanga, lapho yonke into ilethwa ngaphansi kwegazi. Khona-ke kuzakuba lokukhululwa okupheleleyo. Uphambanise omunye umuntu, kulungisise. Ungeke ulethe lokho ngaphansi kwegazi, akungeke kuhlale, awungeke ukulethe. Enye into kayisoze ikuvumele ukwenze lapho ubuwena bakho ngokugcweleyo ngokupheleleyo kulethwe ngaphansi kwegazi. Kuzakuba lokukhululwa okupheleleyo. Khona-ke uzakuba lenkululeko enjengaleyo ongakaze ube yazi ngaphambili, lapho yonke into ilethwa ngaphansi kwegazi, ilethwa ekuzehliseni embusweni kaNkulunkulu. Khona-ke kuzakuba lokukhululwa okuqotho. UJesu wayengumuntu ogcweleyo, opheleleyo. Wayengakhala njengomuntu, wayengadla njengomuntu, wayengadinwa njengomuntu. Wayengumuntu ogcweleyo, opheleleyo ebuntwini bakhe benyama. Futhi emoyeni wakhe wayephelele uNkulunkulu ogcweleyo. Ngakho wenza inyama yakhe yazehlisa emoyeni owawukuye. Uyabona, walingwa ngazo zonke indlela njengalokho esiyikho. Wayengumuntu, hathi indilosi. Wayengumuntu, wayenezifiso lokulingwa njengalokho esikwenzayo. IBhayibhili lathi wakwenza. Wayengumuntu, hathi indilosi, phezu kwesilingo. AmaHebheru 1 athi ukuthi waye, AmaHebheru 1:4 athi wenziwa waba phansi kulezi ndilosi. Wayengumuntu, umuntu ngokugcweleyo, ukuthi uNkulunkulu wathatha umuntu ogcweleyo ukuletha ukukhululwa okugcweleyo, futhi wamgcwalisa yena ngomoya wakhe, umoya ongcwele wawukuye kungela silinganiso. Futhi walingwa njengoba salingwa, futhi wayenguNkulunkulu ngokugcweleyo. Wakufakaza lapho evusa abafileyo, lapho emisa imvelo, ulwandle oluhubayo lemimoya elamandla, lapho ekhuluma ezihlahleni lokunjalo wamlalela. WayenguNkulunkulu ngaphakathi, futhi wayengabe engumuntu ngoba wayengumuntu, kodwa wazikhulula ngokupheleleyo langokugcweleyo ngokwakhe njengomuntu ezandleni zikaNkulunkulu okwenkonzo kaNkulunkulu. Futhi ungumzekeliso wethu. Singamadoda labafazi, singamaKristu njalo. Nxa wayengumzekeliso wethu, asizinikeleni okugcweleyo ngokwethu ezandleni zikamoya ongcwele, ukuze sibe ngabangaphansi kombuso kaNkulunkulu. Wayengumuntu ngokupheleleyo, wayenguNkulunkulu ngokupheleleyo, kodwa wanikela ingxenye zakhe zemvelo kweyakhe ngengxenye zakhe zomzimba nokucabanga kwakhe. Futhi ukwenza kwakhe uqobo nokunakekela kwakhe uqobo, futhi ngenza lokho kuphela okuthokozisa uBaba. Nanko-ke ukukhululwa okupheleleyo ebantwini. Abapristi babuya kuye, amadoda amakhulu, futhi bathi, Rabi, sibani bani, futhi bazama ukumthenga angene ezinhlanganisweni zabo nenhlanganiso zamasonto kodwa wakhululwa ngokupheleleyo ngoba wathembela kuNkulunkulu. Akazange atho na umhubi ukuthi uzamkhulula yena ngoba uthembele kimi ngokugcweleyo. Bona, izakhulula isithandwa sami ezinjeni ngoba wathembela kimi. Elinye ihola lapho sisiza emaphethweni ohambo lwempilo, ngikufunela okwami, ngiyazi likufunela okwenu. Ngifuna ukuthi athi ngizamkhulula emhlathini yokufa ngoba uthembele kimi. Ngizamkhulula engcwabeni ngokusa kokuvuka, ngimkhulule ngokupheleleyo wonke umphefumulo, umzimba lomoya ngoba uthembele kimi. Yonke imisebenzi kaJesu yayiphelele, yonke into yayiphelele, igcwele, ikhululiwe. Wakhulula ngokupheleleyo owayelobulephero, kubulephero. Wakhulula ngokupheleleyo umfazi olohlupho lwegazi ohluphweni lwakhe. Wakhulula ngokupheleleyo umhlaba esonweni lapho esifa ngosuku lwenhlawulo. Wakhulula ngokupheleleyo isono sonke. Wakhulula ibandla. Ngakho akudingakali ukuthi siphile singabantu abangela mathuba. Akula sidingo sokuthi siphile esimoyeni sokuba ngabehlulweyo, ngoba wanqoba udeveli, wathatha yonke imibuso lamandla, futhi wazinqoba ngaphansi kwenyawo zakhe, futhi azila amalungelo emthethweni ukukubusa. SingamaKristu sigcwalisiwe ngomoya ongcwele. Akumelanga silawule sibe lodeveli esilawulela. Okokwenza uKristu wasikhulula ukukhululwa okupheleleyo. Wasikhulula ebubini, wasikhulula esonweni, wasikhulula emikhubeni, wasikhulula ekukhulumeni, wasikhulula ekusweleni inhlonipho, wasikhulula kuyo yonke inhlobo yezinto ezingcolileyo. Wasikhulula ngokupheleleyo futhi wasibeka ezandleni zakhe ezingcwele, okugcweleyo ukukhululwa okupheleleyo. Wakhulula imikhuhlane yethu, wasikhulula emikhuhlaneni, ngoba silencwadi yobufakazi elifa kulokho. Haleluya! Ngoba walinyazelwa iziphambeko zethu ngemvimvinya zakhe. Sasiliswa, ungumsilisi wethu. Yiso isizathu lowo odubekayo omnyinyane, umfazi olepoliyo ezama ukunakekela indoda efa ngemvukuzane, wangena ezivangeni ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wayelokholo futhi odokotela babenze konke ababengakwenza. Ngakho walandela izilayezo zikaNkulunkulu futhi wakhululwa ngokupheleleyo. Abafundi baba lokukhululwa okupheleleyo, ukukhululwa okupheleleyo uqobo. Ngani? Ngoba bonke babegcwaliswe ngokugcweleyo nokupheleleyo ngomoya ongcwele. Lapho lina ilunga nje lebandla futhi waqhawula izandla zikamalusi kumbe okunye, waba lobunye okwesehlakalo esincinyane sokweqa ukumemeza kumbe ukukhuluma ngendimi kumbe enye into, futhi ube ulokhu usiba lenzondo enhlizweni yakho izenzo ezingayisizo, ukhuluma amanga, ubhema igwayi, ukhanuka abafazi. Kulenye into engakenzakali lapho, kulenye into embi, ngoba lowo othanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba, uthando lukaNkulunkulu alukho kuye. Ukhokhelwe ngokungayisikho ngezithelo zabo lizakubazi. Sonke sifuna ukubanjaniswa ndawonye ngomoya ongcwele. Lonke ilunga lifanele limanyaniswe, omunye lomunye. Uthando lukaNkulunkulu liyathelwa yonke indawo enhlizweni zethu ngomoya ongcwele. Uyasihlanza kukho konke ukungalungi. Sikhululiwe ezintweni zomhlaba. UJesu wathi, lokhu bonke abantu bazaba kwazi ukuthi ningabafundi bami lapho lilothando omunye komunye, lapho elinye ilunga lithanda elinye ilunga kangako okokuthi liza kulifela. Lapho enye into embi iqalisa umhlaba waphandle, abanye abafazi bayabuya lapho futhi bathi, manje khangela sithandwa, kwakuza kuba ngcono kuwe nxa wenze lokhu kumbe wenze lokho, ugqoke lokhu kumbe uyenze lokho, kumbe wenze lokhu uthi wasuka kulelo qhubu labagiqiki abangcwele kumbe okunjalo njengalokho sibanjaniswe kangako loNkulunkulu uthi awu owethu Branham kuyisilingo esibi kodwa uKristu wafa ngenxa yaleyo njongo udeveli unqotshiwe sifuna ukukhululwa okupheleleyo sifuna ibandla elimsulwa nelihlanzekileyo futhi elingangcweliswanga futhi ligezwe egazini lewundlu lagcwaliswa ngomoya ongcwele lezibonakaliso lezimangaliso lezimanga ukukhulula umuntu wonke ngokupheleleyo nkulunkulu othandekayo wawuthathi izinto ngaphandle zikhululwe ngokupheleleyo wawungeke wamukele umhlatshelo olesici kiwo wawungasoze wemukele umkhuleko olesono ngemuva empilweni yalowo muntu awungeke ukwenze Nkosi awuzange ukwenze ezikhathini ezedluleyo futhi awungeke ukwenze lamuhla kodwa umhlatshelo kufanele ungabi lesici Nkosi Nkulunkulu lapho sizibeka ku-altari impilo ezinikeleyo susa kithi oh Nkosi zonke izici zesono ngibeka ngokupheleleyo umphefumulo wami lomzimba wami lamandla ami imizamo yami kanye laleli bandla lokhu kusa ku-altari sihlanze ngegazi lakho futhi usixolele sonke isono esisenzileyo futhi makuthi umoya ongcwele omkhulu ahlale ngokujulileyo phakathi kwethu futhi ubukhona bakhe buhambe lathi kuleli tabanekeli lokhu kusa ukuthi siza kuba kwazi ngaphakathi kwethu ukuthi usithethelele khona-ke umkhuleko uzakuba yikuthi sithethelele iziphambeko zethu njengokuba sibathethelela abasonayo siphe khona Nkosi wena wobaduzane lathi manje sibusise futhi sigcine size sihlangane njalo enkonzweni yantambama masingene ngezandla ezihlanzekileyo nenhliziyo emsulwa ongayikuyilahla ngoba sifuna okugcweleyo lokukhululwa okupheleleyo kuloba yiluphi ulutho Nkosi lokhu okungasenqabela ekubeni ukukhanya komhlaba isibane esibekwe phezu kwentaba hathi isitsha phezu kwaso kodwa isibane esibekwe phezu kwentaba esipha ukukhanya ukuhola inyawo zabantu endleleni eqondileyo siphe khona baba siyakucela ebizweni likaJesu langokwenkazimulo yakhe amen ngizacela uDoc ngicabanga ukuthi ungemuva ngale kumbe omunye wamadikoni okhona ukuze ibandla libale lokhu Doc woza ufake lokhu ebhodini yezaziso ukuze ibandla likubone lapho bephuma phandle futhi ke umfowethu Collins nga elapha umfowethu Collins uphakathi na umnike lokhu okunye futhi kulungile mnumzana futhi sizabona ukuthi omunye umuntu ofuna ingxoxiswano lokho kuhlezi kuvunyelwa siyathokoza futhi ngile ngxoxiswano uyabona into oyenzayo ikufonela inombolo yethu phandle lapho saba lohlupho oluningi phezulu endlini ibandla liyakwazi laba ngabemzini ibandla liyakwazi mayelana ngakho kufanele kube lesiqephu esincinyane esibekwe izakuba lakho kubekwe lapha ebandleni lakho ukwenzela abalandelayo uyabona kulabaningi ukuthi asingeke sibanakekele bonke nje lapho besiza ngenombolo bona futhi thina nxa lingafona Butler 21519 Butler futhi loba ngubani wamalunga ababona loba ngubani ofuna ngihlezi ngithokoza ukubona abantu kodwa silohlelo oluvamileyo kulabanye asebevele bafona abathile bona futhi nje sibuya ngalapho munye ngamunye lapho sisiza khona-ke kule wakuvame ukuba sasingathi nje sitshaya okungahlelekanga ngandlela zonke ukwedlula ukweqa abantu bahamba ngekhaya bedanile lento yonke. Manje va lento yonke nje isehlelweni. Kuthi yikho lokho esizama ukukhuluma ngakho manje. Bona, sibeke konke ehlelweni. Ngokupheleleyo nje. Futhi ngizathokoza ukubona leli qembu elithandekayo. Nxa bengachaya ifoni. Butler 2-1519-1519. Futhi umnumzana Mesa, kumbe umnumzana Gold, oyedwa, uzaphendula ifoni. Akutshele khona kanye lapho. Ongaba khona lesikhathi sokuhlangana. Sile ndawo phandle lapho eqandiswa ngomoya futhi ilungele ukwamukela abantu lokubakhulekela. Siyajabula kuphela ukukwenza. Manje isizathu ngingabuyi ebandleni abantu bacabanga ukuthi nizama ukubalekela abantu. Akusiko. Izama ukuba khona kanye ohlelweni. Bona yikho engifuna ukuba yikho. Angeke nje ngitshengise ukubandlulula umuntu. Umuntu ngamunye, loba ngubani, loba ngaphi, sikhathi siphi. Bona, umbala, isivumo kholo, asilani okokwenza lapho. Sibuya khona lapho futhi sihlangane labantu, futhi nqabe lesidingo, ihlala khona kanye loNkulunkulu, ukuze kulungisiswe. Nqabe funa ukuba kwazi, loba yini mayelana ngemihlangano. Yebo. Siyakunakekela futhi sikufake efayilini. Yikho kuphela ukukhokhela kukamoya ongcwele. Uthi lokho leyo ndlela ngicabanga nje kulungile. Kwenza umuntu wonke nje afanane. Ngakho ke akula kubandlulula muntu. Akula bandlululo. Kula bantu na abaze ukukhulekelwa lokhu kusa. Labo ababegula futhi befuna ukukhulekelwa. Kulungile. Akula. Khona ke asihlabeleni ingoma enhle eyokukhonza. Kuyini esingakuhlabela lokhu kusa? Kuyini okungasusa isono sami na? Uyayazi Teddy. Akula kodwa igazi lika Jesu. Kuyini okunga Kulungile mnumzana. Ufuna ukumkhulekela manje na? Iza kukhulekela lelo khosikazi. Beka izandla phezu kwalumfazi lapha. Ungakhothamisa ikhanda lakho kanye lami khonake ngokuthula manje. Nkulunkulu othandekayo, kule khosikazi eligula kakhulu, udade wethu, uphakamise umzimba wakhe lokuthatha imvukuzane wabanye ukuma emkhandlweni esenzela abanye. Kodwa wena mkhulule kulokho Nkosi. Insuku ezintuthwane ezedluleyo lapho lezo zinto zaziwa, makuthi nje akufumane ngokwakhe. Kona ke Nkosi, uzakuba kwazi ukuthi kuvela kuwe. Ngibeka izandla zami phezu kwakhe, futhi ngicela isihawu salo omunye umfazi ammelayo, makuthi umusa kaNkulunkulu, amandla kamoya ongcwele, kukhona ububi enhlizweni zethu. Nkosi, wambule kithi kuqala. Kona ke siza kuhamba siye kulungisisa. Kona ke siza kuba kwazi ukuthi silesisa kanye loNkulunkulu, silokuthula kanye loNkulunkulu. Siyathola lokho esikucelayo. Ngoba kasila kutalwa, siphe khona, Nkosi, ebizweni lika Jesu ngiyakhuleka. Amen. Kulungile. Vangaki abezwa ukuthi izono zakho zonke zingaphansi kwegazi. Ngasi ihlabeleni lezandla zethu ziphezulu manje. Manje lapho sisehlisa izandla zethu kasiqhawulaneni izandla. Yikho kanye ndawo zonke. Liyamthanda na? Amen.
Oh, how I love Jesus.
manje hlala lakho manje wonke umuntu bambelelani kuNkulunkulu.